ngomnyaka thina sibhadala $5 yelevi kangisho ngapha thina emakhaya. So ngiye ngisangela imihlangano edlulile labo council okade silayo lapho engikhona mina ewadini yami kula masabhuku angayenza 28 xa yi-28 laphana uhluphade behlangana lalo kulabanye amasabhuku kade against ilokuzeni council yathi khona kangisho. So abanye bakhona babe-resteled ngoba ngibalala amadoda nakakade siyano kunomination court ama-councillors besisiza ukuhamba bedobha ngoba uyabokhangela ukuthi lapho khona kusobhuku 25 uyazithatha abantu bona banabayi-16 bese bekuvale libhuku lakho. So abanye kade sebenze bedobha ngalo umngani wakhe kwenye indawo kuze be kugcwala ibhuku lakhona ngoba ngikhuluma nje mina wona lomnyaka ngesibili ngesikweletu sile-councillini. So kade singakakuzwa thina ngapha ukuthi announcele nje ukuthi amakhansile akaxoswa lapha ngesikhathi ngoba xa bebhadale bonke usobhukule kulama-percentage abamnika wona imali yakhona ngoba uyabe ehambe ngaleli phansi. So yiluhlupho vele olukhona kona lapho ukuthi abantu behlulekile sekubhadala ama-$5.
Imali le ivele ngeyani?
Imali lana bayitsho ukuthi ena ngabhadala kahle from January usabamba uJulayi lapha amakhansile ahamba khona ngale bebesebekhangela ibhuku lakhe ukuthi uyenze njani and then engakhangela ibhuku lakhe nxa yokuthi babhadale bonke njengalapha thina sesikhuluma ngabo sobhuku abayi-28 ewadi xa bebhadale bonke uyakhona ukuyilandelela imali yakhe lana le-7% onikezwayo ibuye bezoproposa i-project xa seyiproposile i-project ukhanya ukhipha usobhuku abayi-10 okuhamba labo isayalandelela imali yakhe naleyana and then bebe sebemnika yona leyana isibuya isiza kuproject kuyona leyo ndawo pho thina ngapha hayi sikubonanga ngoba bebesehluleka kubhadala yona leyo ileyo kuwadi iluhluphade
kungani izakhamizi zisehluleka ukubhadala le imali engabukeka incinyane kakhulu kwabanye abantu
la ewadini yami engikhona ngikhangela isimo sakhona ngizokhangela impilo yona besiphila ngayo ngoba abantu abaningi ngabalimi ezingadi kakhulu so bayashuda yona leni imali khangele isikolo ngoba isikolo kade singikhuma so sabe sikhuma nge-$ ngomnyaka ngetem umntwana esecondary $17 laphana e-primary. So kubakhamile ngiyabona kuyakhama ngoba lami ngikhuluma nje ngilabo abantwana abanjalo kuyabakhama and then nxa sesitshelwa nge-$5 sethule ngani usobhuku kumbe imali yani uyazela kumbe kwenzakalani luhlupho olukhona khangele ndiubhekile isikhathi esiningi.